Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 12 ngowakazi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
amaNyuzilu mamaningi awana mali eyokuthi bebethenga ama face mask, ama hand sanitizer, benika intatheli zindaba. Okutsho ukuthi intatheli zindaba zesengozini yokuthola leli gcikwane ele COVID-19.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4,818 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi umsakazo weZBC ubika ukubana kule ntatheli zindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale zile gcikwane le COVID-19. Intatheli zindaba uHopo Chimono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamanji eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli zindaba. Imuli yakochuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli le abhubhe isikhathi sinye eGoli.
Abafi bethu ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya, kushota yona imali yakhona, kodwa abantu basathaya singazi kumbe izokwana nini behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokuphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4,818 asebefinyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebezedlula inkulungwane lengxenye, 1,544. Labulala abedlula ikhulu, 104. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegciwane leli sebesedlula isigidi, 1,064,546. Labulala inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,839. Kubika abenhlanganiso ye-African Union kuthi abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili, 20.3 million abasebefunyane bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa, 743,599. Umsakazo weZBC wona ubika ubana kule ntatheli zindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale ezile gciwane le COVID-19. Lokhu sokwenze intatheli zindaba elizweni lonke jikelele ziveze ukukhathazeka ngokungavikeleki emkhuhlaneni lo lapho zisebenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isiphambanise indlela abantu abasebenza ngayo, okugoqela le ntatheli zindaba zeZimbabwe. Inhlanganiso ezimela intatheli zindaba zithi abaqhashi kumele baqinise indlela zokuvikela ukuze kukhanye ukuba bayaqakathekisa ukulondoloza impilo zezisebenzi. Umnumzana Nigel Nyamdumbu oyinhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe, MAZ, uthi kumele abaqhatsha intatheli zindaba bazithengele impahla yokuzivikela.
Zimbabwean media organizations have to...
Inhlanganiso eziqhatsha intatheli zindaba kumele zibone ukuba onozindaba bavikelekile. Kumele zibone ukuba intatheli zindaba zinezembatho ezivunyelwayo okumele bazigqoke ukuvikela kulomkhuhlane.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Admire Masuku, umbalisi kwezifundo zentatheli zindaba ekolishini eleHarare Polytechnic.
Ngathi nje masibheka inhlelo ezenziwayo lapha emhlabeni eZimbabwe ezokubana abantu abasebenzela endaweni ezile COVID bevikeleke, uyathola ukuthi kukhulunywa kakhulu ngamanesi, kukhulunywa kakhulu ngamapolisa lamasosha, but esikhathini esiningi uyabona ukuthi abantu kabakhulumi ngentatheli. But lazo ziyasebenza isikhathi sonke and zimele zikuthi zisebenze kuzama uzulu weZimbabwe akwazi ukuthi yikuyini okwenzakalayo emhlabeni. But uyathola ukuthi kabatholi usekelo abamele beluthole kusuka lapho abasebenzela khona, esingathi yiwo ama-newsroom akhona, noma kulawo amaqembu athi amelela ama-journalist.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalist Association, YOJA, umnumzana Leopold Munende, uthe njengenhlanganiso basebenza gadalala ukubona ukuba intatheli izindaba ziyathola indlela zokuziviyela.
Engibona ukuthi ama newsroom amaningi awala mali yokuthi bebethenga ama face mask, ama hand sanitizer, benika intatheli izindaba. Okuthi ukuthi intatheli izindaba zesengozini yokuthola leli gcikwane ele COVID-19. Kodwa ngithi bayazama ngoba singakhayela ama newsroom amaningi, amaphepha amaningi asesithi intatheli izindaba zisebenze sendlini. Osekusele ukuthi uhulumende yena ayehlise ama events ayebefuna khona intatheli izindaba.
Kodwa enye intatheli izindaba ezimeleyo ukudzana igerede uthi udubwe ukuthi abaqhashi kabala mali yokubhadala ukuba intatheli izindaba zihlolwe.
Ama medias amaningi lapha eZimbabwe ngiyabonana alodubo olukhulu kakhulu ekuvikeleni izisebenzi zawo kumbe singathi intatheli izindaba. Singananzelela ukuthi ba teste into edurayo kakhulu. Njalo ukuthi sikhangele ama medias la ukuthi engenelisa yini ukuthi abe le mali yokuthi afake eceleni ukuthi atestise ama journalists awo. Lokhu mbonani kuyinkinga enkulu kakhulu ngenxa yokuthi singananzelela isimo ama medias la akiso sibi kakhulu.
Umuntu wakuqala obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe intatheli izindaba uZororo Magamba kule nkuthazo yokuba intatheli izindaba zivikeleke. Unobhala kugatsha lokwethula kwezembiko uMnumzana Nick Mangwana ngeviki edluleyo wethule umbiko othi uhulumende usaza kupha intatheli izindaba imibiko esebenzisa indlela zakulezi nsuku ukuze zingabuthani ndawonye ziminyezelene zingalandeli iziqondo ze-social distancing ukuvimba ukuthelelana lula leli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Intatheli izindaba uHopewell Chingono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamantshi eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli izindaba labanye abantu. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umantshi uWhisper Mabaudi ucele ukuthi uChinono aphe ubufakazi ngesimo semajele kungela ntatheli izindaba loZulu edale, esithi amazwi azakhulunywa nguChinono alakho ukuphambanisa ezomvikela zelizwe amajele lezisebenzi zemajele lezibotshwa. Isicelo sikahulumende lesi siza ngemva kokuba uHopewell eze emthethwandaba legqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa, yena othi emajele kakulandelwa iziqondiso zokuvikela iCOVID-19 ezabekwa nguhulumende leWorld Health Organization. Esethula lesi sicelo, unkosikazi Mthethwa uthe isisekelo sombuso welizwe sipha uChinono imvumo yokuba athonisiswe ukusegcekeni, esipha ubufakazi bakhe kungela muntu omele avimbe ukuhlonitshwa amalungelo lawa. Uphinde wathi indlela izinto ezimi ngayo emajele kumele zaziwe ngumuntu wonke ukuze uhulumende alungisise okuhluphayo, ukuze abasebenza emajele lezibotshwa bengavi engozini yokuthelelwa ligcikwane le-COVID-19. Esephendula, uManji Ngoni Nduna uthe isisekelo sombuso yebo sipha uChinono amalungelo, kodwa alakho ukuphikiswa nxa ephambanisa ezomvikela welizwe. UChinono ubuye edale ebotshwe ngezankosi ezandleni lasenyaweni. Kusenjalo, igqwetha elimela umkhokheli weTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume, uMnumzana Moses Nkomo, uveze ukungajabuliswa yisinqumo sokuthi udaba lwakhe lungathoniswa lamhlanje ngoba kungela manje obengahlulela. UChinono lo Ngarivume betheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela mhlaka 31 Ntulikazi besebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ezigoqela iTwitter bezibiza ngokuthi iJuly 31st Movement. Kolunye udaba, abalwela amalungelo oluntu ababotshwa besetheswa icala lokwenza umhlangano elizweni leMaldives ngenhloso yokugenqula uhulumende bakhitshwe ekubeni yizibotshwa ngemva kokuba uhulumende edlulisele phambili udaba lwabo. Laba ngabathi uFrank Mphahlo, uMnumzana George Makhoni, unkosikazi Sithabile Dewa, unkosikazi Rita Nyamphinga, unkosikazi Gamchirai Mukura, unkosazana Farai Kumbondzwada lomnumzana Thathenda Mombeyarara. Ngimele iStudio 7, nginguBathabile Masuku.
Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana kwebandla le African National Congress ANC la kwele South Africa lamanye amazwe omhlaba uthi izwekazi le Africa kumele lilungise okuhluphayo eZimbabwe. Unkosazana Zulu uthi iANC iyakwazi ukubana kulokuhluphayo kwezombusazwe weZimbabwe, ngakho ke kumele iAfrika yonke jikelele incedise ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Okulabaphikisayo abathi okwamanje bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha abantu mahlayana. Uphinde wathi ulethemba lokuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizaphatha ngemfanelo udaba lweZimbabwe. Okulabanye abathi kuyamangalisa ukuthi unkosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mafumadi bafike kwele Zimbabwe bakhulumisana loMnangagwa kuphela bahle baphindela kwele South Africa. Unkosazana Zulu utshele u Gibbs Dube we Studio 7 ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngawo futhi.
President Cyril Ramaphosa uthumele abantu abadala ukuthi baye eZimbabwe bayohlangana nabantu abadala, enesethemba ukuthi kuhlangana kwabo nokukhuluma kwabo kuzosiza la sifuna ukuya khona. Ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani akuyona into esiyikhulumayo right now. Into esiyikhulumayo right now ukuthi njengabantu abangama-neighbor kumqoka ukuthi sihlale sikhulumisana, sibonisane, silungisane ukuthi okay, ngoba ama-neighbor futhi sine-impact kuyo yonke i-region yethu, yini into esingayenza ukuze silungise la sibona khona ukuthi akuhambi kahle? Niyabonga.
Kodwa kuyalungiseka yini Mazulu?
Ayikho into edlula lo. Ukuthi sithathe isikhathi esingakanani enye indaba leyo, kodwa ayikho into edlula ukuthi abantu bavume ukuthi bazokhulumisana. Njengoba sengisho nje, uPresident Cyril Ramaphosa on the government side uthumele i-delegation yakhe, izobuya i-delegation yakhe in-brief athathe from there ukuthi wenze njani. Ngeke sithi sabantu bala e-Africa sibe sitelwa abanye abantu ngaphandle ukuthi akuzilunga or kuzolunga. Kudecida thina ukuthi izinto kufuneka zilunge, ngoba we are African, siyazwana, siyazana, sine-history, sihlangene nje. I-history lezo silungisela ukuthi sikwazi ukukhulumisana. Okumqoka ukuthi sizakhulumisana. Thina siwu-African National Congress ne-ZANU-PF zobe lokhu sikhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akulungi.
Unkosazana Lindiwe Zulu ngumgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezobudlelwano lamanye amazwe ebandleni le-ANC lakwele South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa ebulenjini bokuxhumana ubeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Imuli yakwaChuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli inye apho phesikhathi sinye eGoli ngemva kokunatha utshwala obucatshangelwa ukubana bubeletshefu. UBenedict Nhlapo usiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Omuyi umnumzana Sumuka Ingwenya ukhumbulani Chuma utakonowa Chuma noJelas Mule yanqube abadabuka emandimoni phansi kwenduna uSinamagonde eBinga babhubhe ngemva kokunatha utshwala ababuthenge kulabo ababuthengisa ngokungekho emthethweni ngemva kokubahulumende evale ukuthengiswa kwabo. Udade wabo wabomufi unkosazana Monica Ngwenya uthi abafowabo bafe isihluku.
Ubhuti wagula nje isikhathi esincane nje ngiyabona waqala ngokufayise safonela i-ambulance. Ambulance yangasheshi ukubuya ngathi isikhathi sagcina sesithathe imitataxi. So ngesikhathi sithathe imitataxi vele ubhuti ya sekungumuntu vele ongasela plan. Samthatha samhambise esibhedlela vele wafika vele sephele esibhedlela.
Umfowabo bomuya umnumzana Thabani Chuma uthi usizo abaludinga kakhulu khathesi yimali yokuthwala izidumbu zabomuyi zisiya ekhaya.
Kudlobo tshwala babulani phakathi lathi sinja sikwazi. Sizokudubekene okunye kunzima kabi ngale lockdown. Sinamali asinani, sizama ukubamba yonke into esicala ukuthi singabambe hayi nokuthi saqalisela ngaphi siya ngaphi asikwazi. Esikucala kakhulu ukuthi uma nxa uhulumende noma yimuphi noma akuliphilise asincedise kuthinini sikwazi ukuhambisa abafowethu ekhaya bebekwa lapho esabe sibabona khona.
Omunye layo umfowabo wabomuya umnumzana Love Mondlovu uthi sekule viki yonke beqoqa usizo kodwa lokhu kusilela.
So ngathi kukumbila kaphathi lokho ukuthi bakonziya kugwasika nankani wagwasizya wagwasizya vasiviri ngoba ingankubi wabona nkati imbowo tiriwenda sikatama siku kuswanizya kuti inzuwo zikasamizye nokonziya kuti zikaonene kumusa tikumbira kapatiro kobakonziya bakonziya batigwasike bakonzye batigwasizye kuti inzuwo zyoso ziye kumusa
omunye njalo udade wabo wabomuyo unkosazana Tekshuan Ndlovu uthi ngokwemithetho yecoronavirus imoda ethwala isidumbu kayisavunyelwa ukuthwala abantu. Lokhu ke kutsho ukuthi badinga njalo uncedo lwezinye imoda ezathwala amakhosikazi abomufi lamalunga emule.
Abafi bethu ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya kushota yona imali yakhona, kodwa abantu basachaya singazi kumbe izokwana nini. Sisadinga lathi uncedo lokuthi ngabe ukhona ongasifakela imali yokuthi abafi bethu behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokugcina.
Unkosazana Ndlovu uthi bebezithupha emolini yabo abanathe lobutshwala, kodwa ababili babo baphumile esibhedlela. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi lo ngumthwalo obheke isizwe sonke sikamthokazi.
Kutaza nje uzulu umthwakazi wonke jikelele ukuthi ungenele ungathi uyancedisa emdenini yakochuma abafowethu behambe ekhaya beyolala. Kubuhlungu kakhulu, ingathi umthwakazi wonke ungabambani ubenyamanye. Siyazi ukuthi amaphutha khona ayenzekileyo, but singezisakunaka lokhu, ziphathise kakhulu abafowethu behambe beyolala ekhaya ngokunzinza.
Kusenjalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhonanzi usekhuthaze uzulu weZimbabwe kwele South Africa ukuthi axwaye ukuthenga ukudla okwenziwe ngokungekho emthethweni ngalesi sikhathi sobunzima be-COVID-19.
Siyakhuthaza kakhulu kuzizalwane zakithi ukuthi zigweme ukuhamba ziyothenga utshwala lapho ezibuthenga khona ngudlu. Sicela abantu balandele imithetho nemiyalo ye-lockdown evimba ukuthengiswa kotshwala. Ke sithi ebantwini bakithi basopani, ngoba lobutshwala kusuka kungaziwa ukuthi sobuhlanganiswe nani, buhluzwe kanjani. Okubalekileyo manje ukuthi ke sikuncediswane izizalwane zakithi zithole ukubuyiselwa emakhaya.
Izidumbu zabomuyi kukhangelelwe ukuthi zithwalelwe ekhaya ngolwesihlanu sesiyangcwatshwa eBinga. Ele South Africa lavala ukuthengiswa kwenhlobo yonke yotshwala ngoba lisithi utshwala lwengeza inani labantu abangena esibhedlela, okuyinto ethatha imibheda okufuze ilale labo abalegciwane le-coronavirus. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umnumzana Joe Biden ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika emele ibandla lamaDemocrats ukhangelelwe ukukhuluma edolobheni leWilmington eDelaware. Nonkosikazi Kamala Harris amkhethe izolo ukuthi abe ngumsekeli wakhe irunning mate kulolu khetho. Unkosikazi Harris ngowesifazana owakuqala onsundu njalo eLindia, iBlack South Asian American ukukhethwa ukuncintisa esikhundleni esifana lalesi. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zeBamako eMali zisithi umongameli Ibrahim Boubacar Keita walelo lizwe achiye umbuso lanxa umhlaba jikelele usongenele ukuxazulula lolu daba.
Kube lokuphoselana aqatha edalela eParliamente la kwele Botswana ngumvulo phezukodaba lweZimbabwe, lapho abamabandla aphikisayo besole ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party BTP ngokuthula eliwenzayo lingakhulumi phezu kwezehlakalo zeZimbabwe zokwephulwa kwamalungelo abantu. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo esiHaberon kwele Botswana.
Umkhokheli wamabandla aphikisayo edale leparlamente yakwele Botswana, uMnumzana Dumelang Salishando, uvuse uthuli ngomvulo ngemva kokuchothoza ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party, iBDP, ngokuthula phezu kodaba lweZimbabwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa etheswa umlando wokuhluluza abantu mahlana kanye lokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. USalishando usole iBDP esithi yayangisa ngokwehluleka ukhipha ilizwi phezu kwesimo seZimbabwe.
We are appalled by the silence of our own government, which has decided to bury its head in the provincial.
Sicunulwa ukuthula kwaholumende wethu ogqibele ikhanda lakhe echebechebeni ngokungakhulumi lutho. Uholumende weBotswana laye ulesandla kokwenzakalayo.
Umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe, unkosikazi Unity Dau, utshele uSalishando ukuthi kulendlela indaba ezifana nalezi eziphathwa ngayo. Kodwa uSalishando kazange akuvume esithi bandla le-African National Congress, ANC, kwele-South Africa selakhipha mgceke ilizwi phezu kwalolu daba. Umsekeli kamphathi ntambo kweleBotswana uMzana Slamba Tshogwane uthi uhulumende wakhe angeke aphonge ukuchothoza elinye ibandla elibusayo, ikakhulu lililunga lomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa, OSADC.
Ape hare achusa are ready tsala li Zimbabwe tota na rata go risk rana le botsala le mahatsamang
nxa esethesa umlando esithi singabangani le Zimbabwe obengafuni yini uba sibe ngabangani lamanye amazwe phela kusasa iZimbabwe kusasa iSouth Africa ngakho ngiyabuza ukuthi ebengafuni sibe labangani yini ikakhulu lamazwe aweSADC
I special am SADC.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kweleBotswana ezifana loMzana Isaiah Sibanda zithi kuhle ukuthi udaba lwekhaya lukhulunywe emazweni angomakhelwane.
Ya, lokhu sokutshengiselayo sobala ukuthi lolu asilodaba oluncinyane. Njalo sesikhangelele ukuthi amazwe angomakhelwane angenele edabeni lweZimbabwe ukuhlala phansi begoqe izandla bebukele isikhathi sakho nambona ngani sesedlule.
Wayengumongameli wakweleBotswana uMnumzana Ian Khama Seretsekhama nguye waphumela egcekeni esola umbuso kamongameli Mnangagwa, njalo esithi uyazisola ngokuyangenela ukugcotshwa kwakhe ngemva kokuhluthuna kombuso kumuyi uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kodwa uhulumende weBotswana umangele ukuthi akasoze angenele kwezomdeni weZimbabwe kuzasetshenziswa indlela zenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye, njengalokho kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukuthumela iqula lakhe njengomgcinisihlalo we African Union. Ngingumartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, umncintisano womdlalo wenguqu owe-UEFA Champions League ungena esigabeni sama-quarter finals namhlanje, lapho okungqilana khona iqembu le-Atalanta lele-Paris Saint-Germain. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sekusena amaqembu ayithoba nambili kumncintiswano we-UEFA Champions League, njalo wonke la maqembu azadlalela imidlalo yawo edolobheni lase-Lisbon eliselizweni lase-Portugal kusukela namhla ntambama, lapho iqembu le-Atalanta elase-Italy yelizadibana khona lele-Paris Saint-Germain elase-France enkundleni ye-Estadio da Luz. Le nkundla ndawonye le-Estadio José Alvalade yizo okuzadlalelwa kuzo, kusithi ye-Estadio da Luz yiyo okuzadlalelwa kuyo umdlalo wokugcina lapho kuzagcotshwa khona intshantshu. Intatheli zindaba yezemidlalo Shimkokwerira uthi akwaziwa ukuzawela khona indulo xa kuxaku ngemva kwemidlalo ye-quarter final ngoba kuxekwe intshantshu zomdlalo wenguqu.
Ama-quarter finals e-UEFA Champions League lonyaka kukhanya kunzima sibili, singakhayela iqembu le-Atlanta idlala le-Paris Saint-Germain. Kuzaba lo mzima, kodwa i-Paris Saint-Germain ngisikhayela abadlali abalayo ingaphumelela, kanti RB Leipzig izadlala leqembu le-Atletico Madrid. Iqembu le-Atletico Madrid sikhumbule ukuthi yilo phela elakhipha intshantshu i-Liverpool. I-Barcelona ikhayela le-Bayern Munich ngumdlalo omkhulu sibili, ukuthi hayi lapha akwazi ukuyawela ngaphi ngoba kunzima sibili kulezo zonke ezimbili. Kukanti iManchester City izadlala leqembu le-Lyon, lawo unzima, singagala iqembu le-Manchester City likhiphe iqembu elikhulu e-Real Madrid, kukanti ele-Lyon lalelene lisawukhipha i-Juventus. So kukhanya kuzaba nzima kuma-quarter finals, akwaziwa ukuthi kungawela ngaphi, akukho lula lonyaka.
Imidlalo yesigaba se-quarter final iqala namhla isiyaphela mhla zilitshumi lanhlanu, kuthi e-semifinal izadlalwa mhla zilitshumi lathoba munembili lamhla zilitshumi lathoba munemunye. Umdlalo we-final wona uzadlalwa mhla zingamachumi amashumi amabili lantathu kuyona le inyanga kaNcobakazi. Ifinali yalo nyaka yomncintiswano we-UEFA Champions League bekumele idlalelwe edolobheni le-Istanbul eliselizweni laseTurkey, kodwa lelo lungelo laseliphiwa idolobho le-Lisbon ngoba lilenkundla ezimbili ezenelisa ukugcina amaqembu ayithoba minembili. Ifinali yomncintiswano ozalandela yiyo esizadlalelwa edolobheni lase-Istanbul ngomnyaka ozayo. Okolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, imidlalo ye-Absa Premier Soccer League iqhubekela phambili namhla ntambama lapho iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ele-Kaizer Chiefs elizanqikelana lele Bidvest Wits ngase-Orlando Stadium. Ebese kule nyanga ezine limidlalo yeligi yamiswa khonale kwele South Africa ngemva kokuqhamuka lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Phansi kohlelo lokumelana lesisebenzi yabalwa becatsha olwe Terrorist Financing Targeting Center, TFTC, uhulumende weMelika esebenzelana labangani bakhe bamazwe aweGulf wenelise ukuqinisa impi yokulwisana labenhlanganiso zabalwa becatsha, ama-terrorist organizations, emhlubuleni owe-Middle East lasemhlabeni jikelele. Amazwe abambisana lele Melika kulolu hlelo abalisa ele Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye le United Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la ayisikhombisa ayabelana ulwazi oluqhakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela. Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lwe-TFTC ngomnyaka ka-2017. Amazwe la asisebenze ndawonye kumahlandla amahlanu belwisana labalwa becatsha ama-terrorists angamachumi ayisithupha 60 lenhlanganiso lamaqembu abo emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele agoqela abamaqembu anjengabo ISIS, Al-Qaeda, Lebanese Hezbollah kanye lama-Taliban. Kusikhatshana esisanda ukwedlula abe-TFTC bethule umbiko wezijeziso eziqondweswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecwatshwa aweqembu le-ISIS emizameni yokuvimba leli qembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele. Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu akwele Syria athi Al-Haram Exchange, Tawassul Company, Al-Khaliti Exchange kanye lokusetshenziswa ukuhambisa izimali ze-ISIS emhlabeni jikelele u-Abdul Rahman al-Hussein al-Ahmad al-Rawi kanye lomqondisi wenhlanganiso e-Nijad Social Welfare Organization yakwele Afghanistan u-Sayyid Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu abaphansi kwezijeziso lezi nxa impahla yabo loba izimali zabo zingatholakala bahle bavinjwe ukufinyelela. Amabhanga bengathola lolu lwazi baxwayisa ukuba bazise iofisi ye-Office of Foreign Assets Control, OFAC. Isiqondiso ze-OFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalaba bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho eleMelika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi ihlithathwe impahla lenotho yonke yalowo muntu. Iofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphansi kwezijeziso. Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika, u-Treasury Secretary Stephen Mew, uchasise kabanzi ngabakwenzayo phansi kohlelo lwe-TFTC oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yama-terrorists emhlabeni jikelele. Uphinde wathi uhlelo lolu soluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kweMelika lamazwe aphansi kwalolu hlelo. Unobhala wezobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo, yena uthi uhlelo lwe-Terrorist Financing Targeting Center lukhona ukuxwayisa ama-terrorists labasekelayo ukuthi bashiye nelalumkhuba ngoba bezabanjwa bejeziswe. Lawo ngamazwi kahulumende weMelika liwabalelwa yimi uMikeobe weStudio 7.
Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singekehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba uHopo Chingono ukhangele lokupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamantshi eHarare kodwa kungavunyelwa intatheli izindaba. Imuli yakochuma edabuka eBinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalungu emulile abhubhe isikhathi sinye eGoli. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.